Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngasonto mhlaka 3 kuMfumfu 2023 ngoKwesitobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje noma kuthole kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapholisa like ama stop and search akade bewayenzile bayasetha izimota ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu
njengobuleka abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele-Israel lele-Palestine.
Umuntu lowo-ke isiklini nje esiphonge uzama ukungcolisa ibizo lomhlangano wesifufile ibizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelobele idala lephalamende bezama ukuvimba ukuphothiswa kwamalunga abo umnumzana Sengezo Thabangu. Kodwa uThabangu uthi bachitha isikhathi sabo. Salethulela ezabatsha ngezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Abantu abafika inkulungwane sebefile kulandela ukuqhamuka kwempi izolo phakathi kwele-Israel le-Palestine. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba iHamas ehlasele kwele-Israel kusukela izolo ekuseni edolobheni le-Sderot lamanye isibulele abantu abafika amakhulu ayisithupha 600 kuthi njalo ele-Israel selibulele abafika phose amakhulu amane 370 ePalestine. IHamas ithi ithumbe amasotsha amaningi akwele-Israel lezizalwane zakulelo lizwe. Kulezizalwane zakule Melika okubikwa ukuba zithunjwe yiHamas. Umkhokheli wakwele-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi izaqhubekela phambili impile kuze kwehlulwe iHamas. Kusenjalo iHezbollah yakwele-Lebanon elusana nele-Israel isihlasela kwele-Israel isithi sebekhathele ngokwenziwa lelizwe leli. Ele-Israel lithi lizaphindisela njalo lizatshaya kuzwele eGaza Strip ePalestine. Kwele Melika umongameli Joseph Biden uthi basekela ele-Israel empini le elakho ukuqhubekela phambili okwesikhathi eside. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe odabuka eZimbabwe ohlala eTel Aviv kwele-Israel.
Namhlanje noma kuthole kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapholisa like ama stop and search akade bewayenzile bayasetha izimota ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu. So izimota vele bezihamba kancane kancane zithatha isikhathi ayi ngagcina ngehla ngibuyela emjini. So into esesiyilindile manje ukuthi laba bangayahlasela namhlanje ntambama umbe behlasele ebusuku noma emadabukabusa laba bona futhi sokuyamele baziphindiselele bayaphindiselela nini ngoba ngendlela into ababayenze ngakhona this time khanye bihleleke ngenye indlela nje labo ekhanya ibadida bona laba bala. So asikwazi ukuthi like bazilungiselele okungakanani ngoba iqiniso bayalazi vele ukuthi into abayenzileyo laba bazophindiselela. So umbuzo ususekuthini mabe bekwazi ukuthi laba i-Israel Defense Forces izophindiselela bona bahlele ini ukuthi mangabe i-Israel ingaphindisela then bona nabo bazophinda baphindisele kanjani.
Singathi-ke wena ngokwakho sibili khonapho lapho khona wethuke kanganani?
Kuyethusa lokhu Dube, kuyethusa ngoba 2021 sawabona ama-rockets asiko 2000 something kanje. Kodwa umehluko yikuthi laba abe-Israel babehambe bayahlasela ngale babulala ama-leader wabo. So yinto ababeyilindele. Kodwa leyi eyayizolo yinto nje bathethe by surprise yikho umonakalo ube ngaka ngoba ayikho into kade besambe bayayenza so far ngale bebengadindelanga ukuthi labana abantu bazophunga uvuka nje beyenze ngendlela abenze ngayo. So iyethusa nje into yakhona ma ucabanga lokuthi abantu bakhona kuthiwa kungenzeka bakhona manje lakhona la eTel Aviv yikho amapolisa evalile indawo zonke so e-checka wonke umuntu. Into ethusa yikho lokhu ukuthi abantu abafika lapha before thina ngabo 2014 babe sitshela ukuthi hhayi lina lifike i-Israyeli silungile bekungathambanga la ngoba ma bengenile kanje bayakhona ukuthi bangene izini lalamabhomba emabhasini. Those days kuthiwa kwakusifa abantu abaningi ngoba laliphonga ukungena nje lihlale ebhasini all of a sudden lithole ukuthi kule bhomba phakathi. So yinto ethusa yona leyo lokugwaza bayathanda ukugwaza abantu bakhona. So awazi nje noma uhlangana nomuntu emgwaqweni la ukuthi angavele achikilike nje
kuvela kula nto ongayenza ikuphonga ukuthi nje usebenza nje
sihleli endlini manje enema ufuna ukubona ukuthi bebengazilungiselelanga okungakanani ma kuzoba lento efana nale kulama bomb shelters underground imgwaqo yonke like izitarada lapho esihlala khona kulama bomb shelter. So ma kuzokwenzeka into nje amapolice ayahamba ewavula izolo la enhlala khona mina eTel Aviv la bekungela bomb shelter evuliweyo. So yikho kubonakala khona ukuthi yinto ebe yi-surprise like akula lapho kade singabaleka siyexatsha khona ngoba ama-bomb shelter abekhiwe bayawakhiya ma yonke into engani i-normal then ma sokungathi bayazi ukuthi maybe kule nto abayiyenzileyo ngale babalindele ukuthi bazobuya bahlasele bayawavula ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukugijima bayongena kuwo.
Singathi kwalapho uhulumende ulitshelani uthini khona manje uhulumende wakhonapho?
Basitshela ukuthi sihlale ezindlini especially namhlanje. Yebo bebesitsho ikakhulu kula madolobho na la lapha abajampe bangena khona ngale lapho kufe khona abantu abaningi so far but lathi ngapha ngoba izolo ngingabona ezinye inews ekade zisirculator nazo kukhulunywa ngokuthi sihlale ezindlini singavuli kungabuya kumbe kugogoda amasosha kumbe amapholisa ngoba abantu laba batshontsha izimota kwamanye ama-town kanje. So babacabangela ukuthi bangena ngapha eTel Aviv ngezimota lezi abazitshontshileyo ngale lathi that's why kumele sihlale endlini ngapha ngoba asazi ukuthi right now phandle lapha kulobani and bengibona nje kuseni ukuthi ngendlela amapholisa avale ngakhona imigwaqo kungenzeka bazwile amahungahunganyana ukuthi maybe abantu laba babadingayo bakhona phakathi kwethu la ngendlela kade bevale ngayo imigwaqo. Angiboni ukuthi bavele badecide ukuthi bazovala nje. I think kukhona kade bekuzwile.
Uyibeka kuhle Sibili noma ngazama ngesikhiwa ngazama mfitshane.
Unkosazana Vivian Nomalanga Pepe, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel. Besixoxa laye eseTel Aviv. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelobele idale lePhalamende bezama ukuvimba ukuxotshiswa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Umnumzana Promise Mkhonanzi, isikhulumeli se-CCC uthi benza lokhu ngoba uJabangu wenza okusekhanda lakhe hathi owebandla le-CCC. UJabangu ufuna ukuxotshiswe amalunga edala lePhalamende kanye lamakansila athi ancintisa ngudlu kukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi. Umkhonazi uthi akuqedakali ukwenziwa nguJabangu.
Avele kungamanga phela ntsho uyakwazi ukuthi thina kubandla le-CCC asilaso leso sikhundla esika Secretary General.
Singathi ke incwadi le elotshelwe umdenda sizokuthiwa ke belikhuluma ngakhonokho ukuthi wenza into yekhanda lakhe akusitshele ngamafitshane ukuthi ukhamba njani.
Yebo kuliqiniso ukuthi umuntu lowuye isikliwe nje esiphonga ukuzama ukungcolisa ibizo lomhlangano we-CCC lebizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa. Yikho sikuchasisa kasise ukuthi hayi nangamlandeli lo uyazidangela wenza into zekhanda lakhe yena engasola lunga lebandla le-CCC.
Ye kodwa ngokukhuluma kwakhe phela uJabangu uthi yena uzibambe esidukwini Sibili angabe kuthatha ngaphi khonokho?
Angazi ukuthi uthatha ngaphi emabhawa kumbe ngaphi ngoba ngapha kithi i-CCC asilaso leso sikhundla akhuluma ngayo.
Ye kodwa yena uyakhuluma lapho uthi uvele ulilunga le-CCC. Manje njengoba ke kungazani ama branches enu akukhanya ukuthi kumenjani. Liyakuphikisa njalo ngakukhona.
Asina ama branch, asina masina, asina secretary. Njengokuchase ngikwenzileyo, abantu besifuna babekwazi ukuthi hayi bengalaleli umuntu bengamlandeli ama members of parliament alandele ukulalela lo Zulu jikelele weZimbabwe. Ubaba uNelson Chamisa ngoba nguye umkhokheli wethu nabanye bathi akhokhela labo.
Ye kodwa engabakhipha ke abantu laba edale leparlamente lizakwenzani?
Sizabona nxa sesifike khonapho kodwa sithangelelanga ukuthi bakhitshwe abantu laba ngoba bakhethwa ngabantu phansi kwebandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Nguye onelungelo lokukhuluma nokumelela izini kurekhoda abantu laba esikhuluma ngabo. Nabe ngakwenza lokho kele kuthengisa ukuthi vele iZANU-P F ayifuni ukuhlonipha impumela yokhetho lwabantu kweZimbabwe phezu kokutshontsha ukhetho abakwenzayo lokugxukela bakakona nokuhlukuza abantu kweZimbabwe nokukhonona okwenziwa akwenziwa yi-SADC African Union. Amboni ukuthi engaphinda benze enye into enjengayona leyo.
Unumzana promise Mkhwananzi isikhulumele sebandla le-CCC kodwa uthabanga uthi abaku-CCC bazama ukukhuluma laye ngasese ngodaba lolu.
Akubuyelwe emuva, emuva sokukhathana kakhulu ukuthi sibuyele emuva and phambili sokuseduze ukuthi sichase umfutho. Sikhuluma senze nje bayakhuluma bathi kabangazi but basenda abantu ukuthi kube ledalo. Nxa bekhuluma kumidiya bathi kabangazi kodwa ngasese bayabhoda bathi vuyanini sikhulume nini ngoba into eliyikhulumayo leyi yiyo sibi. So sebethumele othimba, sebethumele bonke abantu that I cannot mention all the names but sebebathumele ukuthi sikhulumisane. So I cannot ngikhulume ngoba kusaseyimfihlo yephathi. Bakhona abantu asebebathumele ukuthi sikhulumisane.
Ubatshelani abantu la?
Ngithi kabahambe kumidiya kuqala bafike bakhiphe amazwi abo okuthi thina singama-terrorist. Abahambe kumidiya bafike bakhiphe amazwi abo ukuthi kabasazi. Abahambe kumidiya bayecorrect narrative ukuthi thina asazakali akula membership ekhona ngathi yethi bona ingani balayo i-membership engani bona bangunkulunkulu ukuthi naso kusiza kibo i-membership is not required. I-membership is required only nxa if their authority is being challenged.
Lapha-ke uthi subethele isipikili zokugcina esokuthi asozukhulume lapo.
Ukukhuluma labo vele kuyize sebephuzile kakhulu. Sesingakhulumisana sesikhulumisana ngeway forward ngoba iway forward yethu is very clear. Savumelana sifoma iparty ukuthi sesishiyana lezinto ze-MDC sebesithathele ibizo asidinge nini ibizo elitsha. Nxa singathola ibizo elitsha sesilitholile nanti ibizo basithathela futhi okuthiwa ngu-citizen convergence for change. Sakuya lebizo elokuthi ngu-citizen coalition for change. Savumelana ukuthi singaqeda lapho sizakuya ku-Congress.
Umnumzana Sengizo Thabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Siyongena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kwele-Afghanistan. Ele-Russia lele-Ukraine aphoselana amabhomba emingceleni yamazwe la ngesikhathi ele-Ukraine izama ukwehlula ibutho lakwele-Russia esabelweni se-Donetsk. Sokuyisikhathi sezamasiko. Sisiqhubeke-ke Nkosi enkulu kwezamasiko namhla-ke sixoxa le nyanga enkulu inyanga njalo elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya khona ngale ke koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya, kunjani baba?
Hayi, ngiyabonga Dube, ngiyamnyalemukela.
Ye, ake sixoxe-ke ngokucela izulu, kuhamba njani, kwenziwa njani, liphethwa njani?
Esintwini kulabanikazi okuyiwa kubo abayibo abacela izulu abaphathi bezindawo esingathi thina omanyangwa ePlumtree onebane egokwe ezilo langapha elokhuzeni umaswabo edula
singathi kuqaliswa nini konoko kwenziwa nini
isikhathi sokuchela izulu licelwa ngesikhathi sonesi kuyavalwa nje kuzinyanga njengoba seliduma licelwa lingakadumi izulu kwesinye isikhathi khonapha njesewula kwenzeka ukuthi abanye basezela khonale lihle ibe licishe inyawo zabo kodwa isikhathi sokucela izulu kukhonapha nje kubo-ogasi abantu babelungiselela ukuthi kuyephekwa amatshwala kulezo ndawo.
Ye, siyakhumbula kudala-ke kwakuzwe kuthiwa-ke kumele singene iganga abantu ba bafuze izindlu zabothekwane kujiswe konke lokho kudojelwa amathambo yikho yini khonokho ukuthi kumele kwenziwe
kuyimfanelo sibili khonapha koBulawayo baphumile abantu besiyabutha izibi amathambo nje okusitsho lamalembu pho imhloko sedorobho sinabantu abathi bakhululekile naloo nalowo wenza intando yakhe siko lungabe lusaba khona sikhuluma sisezengeke aphephezela amafuleki abomvu egangeni lapha enza intando yabo kodwa konke lokhu kuwumlandu wezinduna asibokwazi ukuthi khonapha emadorobheni sinabantwana bezinduna labo lalabo balezinduna zabo sizohlangana lapha koBulawayo kuyadingakala ukuthi izinduna kube yizo ezikhuza abantu ukuthi yebo kambe liyahamba le emadorobheni kanje selizasonela lidilize amasiko gcinani ngamasiko enu kube sowusithi umasipala naye ungumntwana wezinduna ungumntwana wezinduna njalo kufanele ukuthi benze imikhuba edingakalayo ukuthi yenziwe emaphandleni ancedise ukuthi amalembu wonke lasegangeni kafuneki okukhona namhlanje gift dube ungafika lapho koBulawayo ungahleka isiyaluyalo kwezulu kwaZulu egangeni lapha izinto ezenziwayo zimbi kakhulu yikho okudala ukuthi izulu nxa selisiza lize ngolaka lichachambe abantwana phanje bacatshe ngaphansi kwabonina yikho konke lokhu kuyadingakala ukuthi sisebenzeni lo masipala singabantu bosiko sonke nezinduna izinduna kube yizo kakhulu nabayisa nabosobhuku abazama ukuthi usiko luqine ngoba induna ngeyosiko uyisa ngosiko usobhuku ngosiko yikho engakutsho
siyakuza kakhulu-ke le inyanga enkulu uDavid Mkgabanyana Ngwenya besixoxa laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyabonga kakhulu Ngwenya ungathinga kusasa
bakhokwamanje
sike sizwe ezokholo lwesikristu silontungameli Gomo. Yes, athi silethele udaba lwethu silontukameli Gomo kwezokholo lwesikristu sathi sizwe ukuthi kuhamba njani khona ngale.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngithanda ulibingelela kumbe silingelelane bazalwane abathandekayo enkosini ngosuku lwanamhlanje. Ngingihlala enze sivume sibonge isipho sokuphila ngobana ukuphila kusesandleni kaJehova. Thina okwethu ukubonga ubana namhlanje singabaphilileyo njengoba sazi ubana baningi kade befisa ukuthi baphile njengathi kodwa abanye behlule. Ilizwi lethu-ke namhlanje elokubana siduduzane ngalo sivuselelane ngalo siyalithola encwadini yokuloba kaJohane omunye wabafundi bakaJesu. Sizafunda isahluko seshumi lanye uJohane chapter 11. Sisukele endimeni yamashumi amabili leyodwa siya endimeni yamashumi amabili lantathu uverse 21-23 kufundeka kanje. Wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umne wethu nga engafani. 22, kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nokuba yini ongawucela uNkulunkulu uNkulunkulu uzakunika khona. Verse 23. UJesu wathi kuye, umne wenu uzavuka. Zihlobo zami ezithandeka eNkosini, ilizwi leli likhuluma indaba eyinye edumileyo eyaziwa kakhulu eyokuvuswa kukaLazaro, lo owayengumfowabo kaMartha noMaria, lo esizokubana uJesu wayemthanda emenza umngane wakhe. Ake siyikhangeleni indaba le siyihluzisise kahle, ukuthi lapho esihleli khona endaweni esihleli kuzo bakhona abantu kumbe imizi ezingayifanisa loLazaro, ukuthi yake yaphila leyo mizi, kwaba labantu abalobuntu, kwaba lamagama ayimnandi endlebeni zabantu, bephakanyiswa indawana zonke ngobuhle ababebenza. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi imizi leyo eminye iyaphenduka yaba ngamanciwa, abantu bengafanga bengathuthanga. Ngitho ngoba imizi yona leyo eyayibukeka kayisabukeki, ubuhle obabuphuma kuleyo mizi kabusekho. Labantwana ababelalela bephakamisa abazali babo, abanye sebakhula baphenduka izigebengu. Kuyafana nje lokuthi umuntu babo sebafa njengoLazaro. Ungalalela ufunde indaba uhlangana lezinto ezihlasimulisa igazi, uzothiwa umntwana kambe uthethe ingqamu wagwaza wabulala uyise lonina, awukhathelekile ukuthi kwakutheni ngaphi, umzali ngumzali. Ungabona umntwana esesenza isigameko esinjalo, ubuntu abusekho kuye, nguye lo obikwa ubana uvele usefile lanxa yethu yaphila. Kodwa ke uMartha lapha ukhuluma loJesu uthi aluba Jesu bukhona lapha egumeni uLazaro ngabe kafanga. Imizi eminingi ibulawa yikho lokho ukuthi uJesu kakho emagumeni ethu. Kasikwazi ukuthi sibambe ngaphi, sithembe ngaphi. Yikho imizi singela kuzwanana, sixabana ukusa kwamalanga, sidiliza lamagama amahle esasilawo, ngoba uJesu akekho emizini yethu lempilweni zethu. Kuthi kuverse 23, uJesu wathi kuye, umne wenu uzavuka. Baningi lethemba bazalwane kuJesu, ubana le mizi yona le ehlala abantu engathi ngamanxiwa, bona abantu bekhona abanxuse uJesu, imizi leyo izakuvuka. Sikhuleke Jesu, siyakunxusa emzini yethu ukuze singabi ngabafileyo thina sithi siyaphila. Hlala lathi kuze bona phakade. Amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatha silota bakwaNcube.
Siyalamukela kusigaba sabatha, igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loNkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy, othi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazane abasemaphandleni ngokubafundisa ibhizimusi kanye lokubaxhumanisa lemikhambo yokuthengisela impahla yabo. Uqhuba lomsebenzi eselubhane lapho okulodubo lwabatsha babaleka esikolo besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe agoqela iBotswana leSouth Africa. UNkosazana Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abakugrade 7 kusiya kuzinga leyunivesithi ukuthi bazi imisebenzi abangayenza njalo balungise indlela yokufundela imisebenzi.
Sisebenzisana labantu abatsha, labantu abangomama ikakhulukazi abasemakhaya, sibafundisa lokubonisana ukuthi amabusiness bengawaqala njani, lokuthi yini abangakwenza ukuthi amabusiness lawo akhule, kusukela kuregister ibusiness lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini. So kuthiwa yi-incubation hub ne-accelerator program.
Endaweni oyelisebenzela kuyo sibona kulo duko labantwana besikolo ababaleka besasebancane besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungaqedwa luhlelo lwenu na?
Abantwana abaningi abayekela isikolo abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abaku grade 7 o form 4 lama 3rd year ase university. Sebesibancedisa nge career advice. So i career coaching yesebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So i-program lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahle ithemba ngokubona ukuthi maybe yabo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabe ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Sibona abanye bebaleka emaphandleni besithi akula mathuba okuzithuthukisa kwezamabhizimusi. Ubona elakusasa lamabhizimusi asemaphandleni liminjani?
Emakhaya ngibona ngathi yikho lapho kule msebenzi khona kumbe imali ngoba singakhangela abantu abaningi abasetown. Izinto abazithengisayo maybe ezilinyiweyo kumbe ezifuyiweyo izinto ezabe zivele emakhaya ikakhulukazi ngoba emadorobheni akula ndawo enkulu eyokulima ukuthi singayilinganisa le ndawo ezisemakhaya kusesengamaganga angakasebenzi kakhulu. So sabe sisithi emakhaya kule business njalo kulamathuba ukuthi abantu beyenze amabhizinisi ikakhulukazi abaye ku-agriculture kulamabhizinisi kakhulu. So i-rural empowerment and development yiyo esabe siyikhangelele kakhulu ukuthi abantu bebe lolwazi ukuthi emakhaya yikuphi abangakwenza okungaba ngamabhizinisi akhulayo.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa loNkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greeners Academy ohlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana esebenzela elopane. Asihlangane ninye esikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguTabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube ungathina lokusasa ube losuku oluhle namhlanje. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo edlalweni namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Ikhambi lesheshamu linqobele Bulawayo Chiefs nge-2-1 enkundleni eBata kuthi leCape United litshayele wange nge-1 kanyanga seColliery. Limpumela ichiye omabili lawa maqembu besekhuphule inani lemiklomelo elilayo layafika kumashumi amathathu ndawonye leleyadalwa naye litshayele Triangle nge-3 kanyanga seBaobab. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leRentals litshayele Dynamos nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium ukuthi eleGreenfuel litshayele Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga. Iqembu leCranbourne Bullets yile lijeke amanye engalane imiklomelo njalo le miklomelo engamachumi amabili lowodwa awukacace kodwa ukwakuqhubekana emsileni wengalani njengoba kulomehluko wemiklomelo elichumi lanye phakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye leleSimba Bora lona elihlezi phakathi laphakathi kwengalani. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji ungathinwa lakusasa lingakhohlwa ukuthi kuStudio 7 siyafisa ukuthi lisithumele imlayezelo yenu ngendaba ezijeneyo ilingakhohlwa sibili silokhu WhatsApp yethu 2024653018. Ilingakhohlwa khonapho singakagqiba uhlelo lwanamhlanje wathi sibone ebesilazo sekubulawa abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine. Abakubandla le Citizens Coalition for Change sebelobele idale lephalamende bezama ukuvimba ukuxotshwa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungusibalukhulu kumbe ngithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Kodwa uThabang uthi kumele bakhohlwe bephinde ngoba bachitha isikhathi sabo bamlanda ngasese bekhuluma okuningi ngodaba lolu. Yena ngakhohlwa ukusithumela ke inombolo incwadi zenu eze email kukheli ethi studio7@voanews.com. Ngakhohlwa njalo inombolo yethu WhatsApp +1 202 465 0318. Sikuba lapha uhlelo lethu lamhlanje. Oliver Lesango umjabo sithembayo ukhiphe Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.